Umango eselala eziko emizini eminingi ngoba izakhamizi zingelayo imali yokuthenga impahla ezitolo ebalisa impuphu. Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Zithi uhulumende kumele angenele ukuze ziphile. Okungani kuhle kwezulu lakho sekulethe ubunzima kuzakhamizi kanye lezifuyo ngoba sekusobala ukuthi umnyaka lo ngowendlala. Unkosikazi Sibonokuhle Dube owesitezi phansi kwenduna uMathema uthi bathwele amagabha avuzayo. Ukhala njalo ngenhlanyelo ayiphiwe nguhulumende.
Inhlanyelo bakithi esayiphiwa nguhulumende ayimili, sesikhangelele ukuthi indlala. Inhlanyelo yakhona yabona yayiyinhlanyelo endala. Thina lapha sithwele nzima, izinto zikhwelile, abantwana besikolo abafundi, asenelisi ukuthenga amabhuku, asenelisi ukwenza lutho. Sesikhangelele nje ukuzihlwela. Alubana uhulumende uthatha amanyathelo ngathi ananzelele ukuthi singabantu, ananzelele ilungelo lomuntu ukuthi ulelungelo lokuthi adle aphile.
Esinye isakhamuzi esitezi unkosikazi Thandiwe Sibanda uthi isimo sendlala lesi sesisibi kakhulu njalo abantwana abafundayo balakho ukutshiya isikolo nxa uhulumente engathathanga amanyathelo.
Intengo yezimoto ikhwele kakhulu, asisakwazi kathi sithini ngoba vele akusahambeki. Khonapho ukuthi uthi ukudla kwakhona uza kuthenga ngani, le mali yakhona ayikho. Lakho sekudula lokhana wokuthi akusathengeki. Nxa i-50 kg yempuphu mnani labantwana abangu-10 i-$50 ngiyidla kangaki? Abantwana kuhlala phansi ngoba bayabulala liphango esikolo bakuwa.
Uhulumende kubikwa segqume njalo inani labantu abaphiwa umumbu osekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi zemaphandleni. Umnumzana Gabriel Moyo oemawani uthi impilo emaphandleni sinzima kakhulu.
Abahola umumbu baqunywa, bequnywa kunjalo abaye balamba uhulumende uthi yena akasela mali, uyena akasela mali yokuthi khona ingabe sakwanisa abantu bonke labo. Simo idlala ikhona kakhulu, lezulu kalini konke, hhayi idlala ikhona. Abantu bayalamba mani, abantu bayakhala konke okungabe kuyayenzakala lapha. Akula nto enhle right. Asikwazi ukuthi abantu bayangena ngaphi nxa sebequnywa emunjini bengasadli ukuthi khona kuyahamba kuthini kumbe bazaphila njani labo bantu.
Umnotho wakuleli uqhubekela phambili ubhidlika loba nje uhulumende sithukuzalunga. Umnumzana Austin Vodloza Sibanda wethesa ibandla lezanu PF umlando wokubhidliza umnotho welizwe.
I-Mashonaland ekade iyiland yokulima umumbu esumele siwudlela izwe lonke angithi. I-Mashonaland indawo yokufuya inkomo sidla inyama ingapheli, labo liyibhikise eWestinhlisene lapho kade kucwakwa khona inyama emagabheni. Kwavalwa konke lokhu kwenziwe izandla, asibeni nabakhokheli abaqondile, hhayi ababusa abantu. Umuntu kabuswa, uyakhokhelwa.
Kusenjalo abasolwa ababili abetheswa mlando kubangela umonakalo ngesikhathi kulokutshengisela elizweni kuviki edlulileyo basozohlala entolongweni okwesikhatshana. Ukuthweniswa kwecala likankanyiso Ncube obekumele kuqale izolo sekuzaqala ngolwesibili ngoba umantshi omthonisayo ubengekho. Uncube wetheswa mlando kulumathisa amathaya emota ngomlilo evala umgwaqo phambi kwesikolo seSenondo Primary. Omunye njalo ukukhana kwenkosi Mkandla, yena oyetheswa umlando ukubhidliza amafasteli lebhakane emahofisini ebandla lezanu PF edolobheni leGwanda uthonisiwe izolo. Njalo umantshi uNomagugu Sibanda uthe aphenduka emthethwandaba mhlazi inhlanu kuhlolanja lapho ezethula khona isinqumo sakhe. Bobabili bamelwe ligqwetha umnumzana Mehluli Dube weZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.